Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommon.
Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani.
Bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama leaders eCommonwealth kungabe ungayisikhoqinisi. ICommonwealth iposition yabo siyayazi.
Abaphikisayo bathi akulalutho luzaphuma kulokho okukhulunywe nguMnangagwa labaphatha intambo enhlanganiso le. Sathulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani. UMnangagwa wethule umbiko lo namhla eHarare esanda kufika eZimbabwe kulandela uhambo lwakhe kwele Brithani lapho benxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNgisi uCharles III. Utshele uhlangothi lweze kwethulwa kwemibiko ukuba wenze umhlangano labakhokheli beCommonwealth. Amalunga ebandla leZANU-PF akuncoma okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabo umnumzana Philip Gawule.
Yindlela zokulungiselela ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth okuyiko okufunwa ngumongameli lelizwe leZimbabwe. Umongameli lapha ngathi ikukuqala kwakhona khona ukuthi kuphutshe. Kodwa okuqakathekileyo kiko konke yikuthi khonoko umongameli akwenzayo, uPresident Emmerson Mnangagwa, uyenza khonoko akukhulumayo ukuthi iZimbabwe iyeke iphile yodwa in isolation. iZimbabwe kumele idlelane lamazwe omhlaba. Yiko islogan sakhe esithi Zimbabwe is open for business. Esingakhethiyo ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi edlelane leZimbabwe omhlabeni jikelele akube njalo. ICommonwealth leyi siyayazi ukuthi lamanye amazwe aphakathi kwayo ayiwa esincindezele. Kodwa ke sifuna ukudlelana lawo nalawo mazwe. Sifuna ukuthi sibe yingxenye yathi sibuyele kuCommonwealth. Ukuphuma kweZimbabwe kwakulezi izinto ezayenzakalayo ezaphambanisekayo, kodwa ke khathesi sokuyisikhathi ukuthi iZimbabwe ibuyele. Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth. Sidlelane, asidlelaneni lamanye amazwe yokuqakathekileyo khonokho okukhona ukuthi sibe lilizwe elidlelana kuhle lamanye amazwe.
Kodwa kulabanye abantu phela babagawula abathi eleZimbabwe kunenge kumele likwenze ukuze libuyele kuCommonwealth. Ukubona njani khonoko?
Khona okunye okwesokwenzakele okuhle abakubonayo njalo lalapho esisilela khona njengelizwe. Yes, of course, asikho 100% perfect. We are not perfect thina ngezinye indlela lathi. Lamaphutha lapha lalaphana, yes, siyavuma. Njengawo wonke amazwe nje engabe lamaphutha lapha lalaphana. Akula lizwe eliyingilosi. Ya alikho ilizwe emhlabeni eliyingilosi lathi silamaphutha lapha lalaphana. Okuthi iCommonwealth inxa isitya okunye kwakhona okusilela silungilungisise. Simele sikulungisise sibe sesibuyela sibe ingxenye yeCommonwealth.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF xoxelaye ekobulawayo. Kodwa uMnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCCC uthi uMnangagwa uyazikhulumela nje.
Ukuhamba kukaMnangagwa eBritain kumkhosi wenkosi yama-British bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama-leaders eCommonwealth kungabe ungayisikhoqinisi. ICommonwealth iposition yabo siyayazi. ICommonwealth ngeyokuthi iZimbabwe njengelizwe ohulumeni kufanele ame ukwenza izinto ezithile ezinjengama-human rights violation, i-corruption and other bad things abazenzayo. Azika lezo zinto abakafiki ebangeni lokuthi bame ukuzenza. So it's i-propaganda nje abayichoyo. Njalo i-re-engagement that is important kithi njengabantu baseZimbabwe is not i-engagement kaMnangagwa le Commonwealth. eqhakathikileyo i-re-engagement with the citizens. We must go back ku drawing board siyevumelana ukuthi sifuna ilizwe lethu libuswe mbani njani xa sisiye ekhethweni abantu bangatshaywa abantu bavumeleke ukuparticipate kuma political activities abafuna kuwo so uyabe khuluma nje laye ubevakatshile njengezinye inkokheli ngiyethemba ukuthi uma ubhekile lokuhlaliswa kwabantu abaqhakathekileyo bebehlaliswa endaweni eziqhakathekileyo umnango kubehlaliswa emvalele isikhava sakhe
ye kodwa ke nxa sikhangela ke ngokukhuluma kwakhe uthi hayi ukhanyazane kuyanyikinyeka nje kucommonwealth kubonakale ukuthi kungani kuyavutwa nje
abe commonwealth njengoba ngitshilo iposition yabo siyayazi i-very clear ba-prepared ukuri-admitha iZimbabwe ku-commonwealth provided ama-conditions abawafakayo amet engiwaqambeleyo aqakathekile kakhona njenge-human rights violation bavumeleke abantu ukuparticipate in any activity abazifunayo
umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa Abantu abaningi baqhubekela phambili bexoxa ngenoto kankosikazi Bona Chikore Mgabe, indodakazi kaMoyi Robert Mgabe, lomnumzana Simba Chikore, egoqela izindlu lamapulazi okufika phose amajumi amahlanu. Bathi kukhanjengani kula malunga ebandla leZANU PF amaningi, kakhulu alamapulazi lezindlu eziningi okumangalisayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma, okudalela Central Committee kubandla leZANU PF, lonkosazana Ellen Shirie Denga. Okubandla le-CCC. Nkosazana Shirie Denga usungula ingxoxo.
Kathesi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafama wona lawo ukuthi bekubonakale ukuthi uzivani lo zivami ulamafama amangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just commandia ukuthi no ngifuna iplazi leli no funa iplazi ngabangaki abantu abathathela amaplazi kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplazi ngemali yakhe kodwa uObert Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplazi bangaki abantu abathathela amaplazi ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisiyokamgabe labantu bakhe kuphela kaku investigate iZANU PF as an institution sukela nanga kwaphezu khona ngali sikhuluma ngendaba ye-gold mafia le ehluphayo
kulezinsuku
bengisathi ngifuna ukufundisa udadewethu into engayihlonipho ngikubona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengisithi ubaba uthamise ngoba umncane ngama-age kimi kodwa ngenxa yokuthi lesikhundla sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uthamise ngicela laye afundi nxa ekhuluma ngomongameli umdala ulaye kathana kathi ubaba umnankakwa yisi sintu phela nti singabantu sivela esintwini akazi ungena mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khonokwani ukukwenza yiko obonisa ubana hhayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether iZANU PF kumbe i-triple C kumbe izaphu kumbe i-MRP kubhenefitha izikhwama zabona laba abantu ababesenza khonokhwana nxa bekwenza beqatshe ngezikhundla zabo emabandleni onalawo wenza iZANU PF be-triple C akuvezwe egcekeni kufakwe lapha umuntu abethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleni lawa afele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza kanje yikho ngithe mina sekeyeZANU PF sile code of conduct esibhayindayo ukuthi na njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala kulapho umama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khonapho
yebo ku-right sibili ukuthi umuntu nxa ephambanisile kumele ajeziswe umuntu lo muntu oyabe senze ubugulikiki umele ajeziswe kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni even lakithi ukuthi kutripu sikunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo and kulezinto ezithize sizenza ikakhulu nxa sikhanyela la ku candidate selection khona lapha sibona ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhe labantu
lapha lizwe unkosazana Ellen Jiri Yedenga okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee unkosikazi Bona Mugabe Chikore usehlukana lomnumzana Simba Chikore. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abamele abalwisana empini yomvukela kwele-Sudan bakwele-Saudi Arabia namuhla lapho kuxoxiswana khona ngokukhumisana umlota. Lokhu ngokokuqala ukuba behlangane selokhu kwaqhamuka impi le ngumabasa. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selikhulule amasotsha alo angama-45 athunjwa eMariupol nyakenye. Ele-Russia lona lithi ele-Ukraine likhulule abatshayeli bezindizamtshina ezithwala amabhomba amathathu abathunjwe ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Senana masiba we
senziwe manje
lobaba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi bechadwe kumbe benze into ezinjalo sokumele kwenziweni kulezi nsuku kwenze ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagoqwa ngobani ngesikhathi sebelungiselela khonokho njalo nxa sikhangela obabakazi bami ngaphi kulezi nsuku khanye ngazani ababonakali phela. Madube siyakwamukela kuhlelo kunjani mama?
Sanibonani Studio 7 ngilibingelela lonke balaleli nani basakazi ngibingelele kakhulu ubhoti uGibbs Dube laphana. Ngizakhuluma ngemtshado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana ma bephuma besiyatshada abasekho ogogo ababethi ma bekhulisa amantombazane bahle baqale lephansi ukubakhulisa nakhona babakazi babethathela phezulu kodwa gogo babeqalele phansi njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki wandawo indaba yesimo somnotho abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amadlelo aluhlaza obabakazi abasabonakali nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa
pho nxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijeneyo umtshado ubona ngazani ngama yini?
Mina ngigqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama ma umntana wakho eqala ukukhula qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana umtshele ukubana umendo umi kanje emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu ukuze vele akhule esazi ngoba ukuthi silinde obabakazi obabakazi sebengaba abesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane ogogo vele abasekho ogogo besintwini abantwana basakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo so mina ngiqhuquzela ukuthi njengomzali njengomama kahle azilayele umntanakhe noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke zihambe ngesiko ukuze imtshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhulu kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko ngithi siko laphela likhona omama abazilayele ingane zabo abazilayele amantombazana wabo obaba abazilayele labo amajaha ukuthi lizohlangana nokunje nokunje emtshadweni lapha ngiyabonga
lamhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqoqa lonkosazana Cynthia Dube uyingcwethi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa. Siyabonga kakhulu ke Madube ungadinwa kusasa sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngentungamelinkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna namhlanje kusihlwa sikhangele kuma Hebrew chapter 11 iverse sikhangele ka 3 ithi yona ngokholo sibona ukuthi imhlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. Lapha bengifuna sikhangele olunye udaba oluqakathekileyo ukuba amazwi ethu alamandla, amazwi esiwakhulumayo alamandla kakhulu, njalo amazwi esiwakhulumayo ayakwanisa ukubumba olunye ulutho. Lapha kuqala nxa sikhangela kumlobi lo wamaHebheru ukhuluma ngokudalwa kwezulu lomhlaba nguNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu lokhu wakwenza ngelizwi, wakhuluma izinto zaba khona. Amazwi uNkulunkulu ayesemlonyeni wakhe edala izulu lomhlaba ayenamandla okwenza ukuba izinto ezingabonwayo, izinto ezingekhoyo zivele zibonakale. Ngakho-ke siyakwazi ukuba thina uNkulunkulu lathi ufake phakathi kwethu umfanekiso njengowakhe. Njalo-ke siyakwazi ukuba ilizwi leNkosi lithi lona impilo, ukuphila lokufa kungaphakathi kolimi lwethu ngamandla okukhuluma kwethu. Ilizwi likaNkulunkulu njalo liyasichasisela ukuba amazwi esiwakhulumayo angakwanisa ukubusisa kumbe angakwanisa ukudiliza. Ngakho-ke izinto esizikhulumayo zilamandla empilweni zabantu labo esikhuluma kibo. Ngifuna ukuba sinanzelele ukuba athina singabazali siyakwazi ukuthi laphana nxa sizama ukukhuza abantwana, umkhuze usukhuluma ngolaka, ube usukhuluma amanye amazwi. Amazwi akho abe ngawokuthuka umntwana. Amazwi akho abe yilana atshela umntwana ukuthi yena akasoze abe yilutho empilweni. Khonaphana amazwi akho asiyakho olunye ulutho empilweni yomntana akho. Nxa utshona umkhulumela ngaleyo ndlela, la usezazibona engaphumeleli. Kodwa ungacabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ungabe ukhuluma kuyo ukuthi awuzaphumelela, uzaba ngolunye ulutho empilweni, uzaba yinkokheli, konke lana amazwi abe sakha kuye isibindi, abe sakha kuye umqondo wokuthi ngizaba ngolunye ulutho. Kodwa nxa uzamtshela ukuthi wena awuncedi lutho, wena uzaba isichaka, uzaba njengomyanga, la engqondweni yakhe uyabe lokhu esakha khonokho. Ngakho thina njengabazali kuqakathekile sikhulumane empilweni zabantwana bethu. Okwesibili, amatitshala abakhangela abantwana besakhula, ungabe kumbe kuseprimary kumbe ukucresh kumbe sekukusecondary school, kuqakathekile ukuthi ukhulumane emntwaneni, ebantwaneni labo esibafundisayo sibakhuthaza njani. Nxa thina singabuya kibo sikhuluma amanye amazwi okuthi hayi vele wena isikole awusoze wafa wasibona, awuyindawo, konke lokhuyana kuyadiliza impilo yabantwana. Njalo okunye okumele sikukhuthaze ngabafundisi ukuba intshumayelo zethu ziyakha abantu, amazwi esiwakhulumayo ayakha abantu. Khathesi okulobebulenjini ama-WhatsApp lezinto eziningi ama-video, kambe thina njengabafundisi kumbe inkokheli sikhiphani izinto, amazwi bani aya ebantwini?
Akuyiphethe mfundisi.
Ufuna ukukhuthaza wonke umuntu onlaleleyo ukuba ngeso sonke isikhathi nxa uzakhuluma qala ucabanga ukuba amazwi ami ayakha izinto ezinhle yini kumbe ngamazwi engiwakhiphe ezadiliza. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu thandazela bonke abalaleleyo ukuba imilomo yethu izaba yizibusiso esikukhulumayo kwabanye abazalwane, kwabomakhelwane, kulapho esihlala khona emsebenzini, kuyaletha izibusiso ebantwini. Lapho esasikhipha khona amazwi adilizayo, sicela ukuba usithethelele usixolele ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkungo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo iqembu leHighlanders libe nguthikile obhanqa 0-0 leShesham emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela yemidlalo efanayo. Dynamo 0, Triangle United 0. Wange 0, Bulawayo Chiefs 4. Kusenjalo, uwadlalela iqembu le-Highlanders, uMelusi Mabaleka Sibanda uthi, esakhula wayengacabangeli ukuba engadlala ibhola kusigaba saphezulu ngoba wayevela emaphandleni. Kubika uJoseph Njanje.
UMelusi Sibanda uthi uqale ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi esafunda ugwalo lesihlanu yeseShanke Primary School eNkayi, kodwa uthi esefunda eMzilikazi Primary School kanye laseMzilikazi High School wayesesaba ukudlala.
UMzilikazi ngokudlala iyayile ndawo isense. Wawungadlali uMzilikazi ungadlala ngiyayile ndawo isense. Kwathi sadlala uStops. But khona kwathi ngani labo ngani labo leni labo teni. Kwansone zeduze. Wathi abantu bethu abuzojoina, buzojoina iyayile. Ngathi hayi ayinde yahlupha. Kulawa good players mina ngivele ekhaya ngisoze ngikwazi ukunda bathi hayi buye bathi sengihamba ngadlala kuwe Highlanders uma juniors fika under 16 ngidlala left back uma under 16 ngawo under 18 kuwe ndlala ko Roy o Richard Olimpa abanengi abantu ngabaqamba o Joseph Dlovu wephumula so sasiba ne decide then ngo 97 saqala ku promote ku first team 1-1 ngoba ngikhumula i first isara yami ngayikhola ngi under 18 ngiyale ndayikhangela abantu abasuka dlalo ezindlini like ngangisakla mina ngkhaya but iyale ndaba sendithatha bangifaka kusalala ye-first team so ngangihola every month I think kunokwana kwangimotivate ngaze ngasayina i-contract ye-first team ngo-98
uSibanda udlalele iqembu le-Highlanders kwaze kwaba ngumnyaka ka-2003 lapho asuke waya kuqembu le-Capes United kodwa akasadlalanga ngoba elokhu yelesivumelwano somsebenzi leqembu le-Highlanders ekuphendukeni kwakhe ufike wephuka unyawo kwahle kwaba yikho kuphelelwa kwakhe ngumphako ekudlaleni umdlalo wenguqu ngemva kwalokho ukhuthazwe ngumuyi u-Ernest Maphepha Sibanda ngo-2005 ukuba abe ngumqeqeshi wabasakhulayo kuqembu le-Highlanders. Usebenzele iqembu le-Highlanders kusukela ngo-2006 kwathi ngo-2007 waphelelwa ngumsebenzi kwathi ngo-2008 uqhatshwe iqembu le-Bantu Rovers.
2008 umakembu wafoma i-Bantu Rovers waze ngicela ukuthi njani ungasebenzi ungala team ngicela uzoncedisa into nami engiqalisayo le ngaze ngihamba kuye safoma ama-juniors then ngifuna ukuba clear entweni le yama-juniors ukuthi wahamba njani because abantu bayakhuluma into ezingayisizwa. U-junior coach akaxotshwa ungaxotshwa u-junior coach kulabafana abayibhondi junior coach bahamba la ndeze ngisukile mina ngoba ndezingezwa amakhembi bathi uDumaza wathatha abafana okuhambisa kobantu. It's not true, I see abafana ngahamba kubantu abafana bathola sokulo bhabha lomalala layo uDumaza but abafana njwana nangamzana labo babaleka kwayilenda babuya kubantu because ibantu yayiprovide ama-tracksuit izikipa ama-shooters iyayilenda kwakungela lutho so abafana bakhanya into enjenzwa ngalezo kade ezungafoma i-team yabo lawo futhi ngiyalinika ama-$10 or $5 bababaleka bezojoyina i-team yakho ye-$5
ukhuphuke wagcina eseqeqetha iqembu elikhulu lebantu Rovers waze wachiya ngo-2012 lapho aqhatshwe khona liqembu le-FMH kuthe ngo-2014 waqhatshwa njalo uqembu le-Highlanders siyasebenza leqembu ebelidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 kwathi ngo-2012 lakhuphuka ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League okuyilapho walokhu eqeqesha khona.
I think ngisoze ngithi ngiyenza kuhle, we are doing well ngoba I think ngiyedwa ngilosiza ngiloteni ndomakho ndomoyo. I think siyenza kuhle laba bantu bakubona phantu ukuthi hayi abafana siyazama ukubadinga noma bengathi sithatha abafana beHarare sithatha abafana bangathi i-talent igcwele yonke indawo iyale nto bathi yithim elizwelonke. So uthi sithi sikhethe mina ngingucoach ngeke ngitshela abantu ukuthi ulishona kumele ubuyele ukuyedlala eSwa. I think I'm saying wrong but mina ngingucoach ngithatha i-best player engadlale e-Highlanders.
Selokhu eqale ukusebenza leqembu leBoson 90 uSibanda usesebenze labadlali abalodumo ababalisa uPrince Dube, uBrian Banda, uPrince Dlovu, uVincent Moyo kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Woma nje sike sizwe ezomculo.
Yalin xolele bafowethu Kambela mingumculi Angiculi legoma ngiculi lekwaito bonicula umculo wakudala
Yalikhuluma lithokazi igama lokuzalwa ngutshitshwele Phiri ithokazi leli ngumanyati futhi njalo osebenza lomandlela usikhoboko umandlela usikhoboko ngodlalela ngo-2017 mina bengivele ngingu-Victress yaqoba ngisebenzela i-Desire kukanti ngivele emveni ngale I was working with ombongeni ngema kutheatre emakhosi labo khonta imhlanga yebankruma kutheatre from there bengise umuntu emini zomqangala ngengasebenza lo-Sandra Ndebele that was 2010, 11, 12, 13, and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia it was 2011, 2012, 2013 Canada it was 2014 we came back more 2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthengi isiqhobo esishe sidala sla From the sweet, soothing voices of Ithokaza Ntwanabancane, you are taken back to the world of our forefathers, preserving our African rhythm and wondering them. Yes, Sithula Ingube, the music that originates from our forefathers, and generation to generation, it is still past the old. Ingube, the a cappella music that had people dance and listen to during ceremonies and festivities, amongst them being in one, just to mention that. We have heard of Igomu, Igwaito, Amapiano, and all those kinds of music. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Velapi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or heckling of life or any form of object.
The musicologist Maravini Futa is a picking vocalist. Kates, I'm working with Umadlala's Kobokobo in the Tayeshoga. Kukantike futhi at the same time ngi recordile my two singles ngincediswa iKristaz iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke yansoze ngihlabela isicathamiya so I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a trait. Mina, I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Nyasha futa mamangu, ngoma traditional drums, la maosho, la maoso. Ish, ni pose ni all round, I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya okusayi digestions. Ithi yona kona kona. Every time we do sin, we look sideways and all round. But you always forget to look up. Because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed. And whoever sins knows it's known one way or the other. Utando. I mean rubo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy, and those few seconds of pleasure can add pressure in your life and end up bursting like popcorn. Hey, life is but a bulb which blows once and never. As we live, we have to have this in our fingertips. We are born to die. It's our behavior which denotes when we die.
Mani Matuta. Ukulumisane lesiphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth kweleBhilitane. Abaphikisayo bathi akula lutho oluzaphuma kulokhu kukhulunywa ngumnangagwa labaphatha intambo benhlanganiso le. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umthembo zithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.